indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
udaba lolu olwe maintenance of order bill ludaba kade luhlelisi luzahlupha ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imiqondo yamabandla akuphalamende i-MDC lezanupiyo ngabantu abacabanga imicabango etshiyeneyo. So ngakho nje besikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa abayenza kuphele masinya
umthetho osalulama owe-maintenance of peace and order bill okhangelelwe ukuthatha isikhundla soyephosa wamukelwe ngembono ehlukeneyo ngamalunga edale lephalamende.
Adibona manje lolu hlu luchachazile sibili abantu sebethwele nzima kubonakayo wonke jikelele sibili sekule lokuzini libasivalela manzi for 3 days every week and abantu sebethwele nzima lapho abathatha khona amanzi kukhashana nezikhoshuko amabhozi la amaningi angikhulu afile.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lobunzima ngalezi nsuku ngoba ngapho zicutshelwa amanzi okwesikhatshana eside ngakwelinye icele zicutshelwa amagesi insuku zonke. Umeli weGlenview South etshalele ephalamende unkosikazi Vimbai Tswangirai Java wendodakazi kamoya umnumzana Morgan Tswangirai ulalisiwe esibhedlela ngemva kokulimala kakubi engozini yemota izolo ebusuku eKwekwe. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Umthetho osalolonga owe-maintenance of peace and order, iMopa Bill, okhangelelwe ukuthatha isikhundla sowephosa, wamukelwe ngembono ehlukeneyo ngamalunga edale lephalamende ngaphambilini kokuya kwethulelwa uzulu ezabelweni zonke zelizwe ukuze laye aphe imbono yakhe ngawo esikhathini esifitshane esizayo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho lo ukhangelelwe ukuthatha isikhundla sowePublic Order and Security Act posa wona oncindezela ilungelo likazulu lokubuthana. Lokhu kungezwani kwamalunga edayela ephalamende ngalolu daba kuphume egcekeni namhlanje emhlanganweni wekomiti ebona ngokuvikelwa kukazulu e-Defense, Home Affairs and Security Services Portfolio Committee oqhutshelwe eHarare. Ibhilile ibikwa iqhubekele phambili ngokunikeza amapholisa amandla okuthi avumele loba ayalele ukuqhutshwa kwembuthano yabantu abedlula ithumi lanhlanu 15 kanye lokuthengisela. USenator Theresa Makoni owebandla le-MDC emele iHarare Metropolitan uthi akula nguquko elethwayo yilo mthetho nxa amapholisa eza qhubekela phambili elamandla okuvumela loba okwalisa ukuthengisela kanye lokubuthana kwabantu.
Police is the authority responsible for this thing. Can you give or not give?
Amapolisa aphiwe njalo amandla okuvumela loba ukwalisa ukuqhutshwa kwembuthano. Ngokubona kwami, nxa kungaqhubekela phambili kunjalo, utsho ukuthi akula nguquko ebekhona phakathi kwebhili le lomthetho wephosa. Ngibona kungani amapholisa aphiwe amandla amaningi.
Kodwa omele imango edayela ephalamende engowezanupf umnumzana obedinga mguni uthi kuqakathekile ukuthi amapholisa abe lalawo mandla.
Ikiyozi leyi ekhona kubhili yethu leyi inhle ukuthi wonke umuntu ofuna ukwenza umhlangano akuyona ama-political organizations kuphela, ama-church, ama-weddings, i-gathering elabantu abayedlule ishumi lasihlanu, more than 15, ngabaye emapholiseni bekhuluma ukuthi ngelanga elithize sifuna ukuhlangana. Lokhu kunceda amapholisa ukuthi abone ukuthi kunokuthula kuleyo nhlangano, kuleyo mbumbano, kuleyo mbumba. Ngoba kungenzeka ukuthi kutholakale ukuthi kunabanye laba bafuna ukwenza olunye ulutho eceleni duzane. na leyo nto yenzakalayo engadala ukuthi kube nomsindo phakathi kwabantu kube nengxabano ebantwini.
Uqhubekele phambili ethi uhulumende wezanu-DF uzimisele ukuguqula imithetho engahambelani lesisekelo sombuso.
Ziningi izinto ezitshintshileyo ngoba we are aligning in i-constitution to iposa yethu entsha, ibill entsha. Ibuya lokuthi sithethe okuningi ku-constitution okuthi njengokuthi khona abantu bakuncomile lapho ukuthi ma abantu beza demonstrator sekumele ukuthi kube kuyenzwe kuqala vele bekungeke kuvunyelwe yoni demonstration amapolisa bephiwa amandla ukuthi aasese abone ukuthi can this happen or not. Kodwa ngathi notification according to the constitution and then a lay bilia uvumu they must be notified kuphela nje 7 days.
Ingcwethi kwezomthetho umnumzana Max Thole uthe kumele udaba lokulungiswa kwemithetho lwenziwe masinya ukuze uZulu enelise ukukholisa amalungelo.
Ye udaba lolu olwe maintenance of order bill ludaba kade luhleli luzahlupha ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imiqondo yamabandla akuphalamende i-MDC lezanu-PF ngabantu abacabanga imicabango etshiyeneyo. So ngakho nje besikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa bayenza kuphele masinya ngoba iminingi imithetho esafunakala ukuthi bayenziwe be-aligned to i-constitution yethu. Ngakho-ke besingathi nxa o-MP labo bengenza masinya into zabo kwenzeka ukuthi eminye imithetho layithola ithuba lokuthi ilandiswe mayelana lesisekelo sombuso.
Miningi imithetho esimelele kulungisiswa lidala lephalamende ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso welizwe. Kodwa abaningi bathi lokhu sakuthatha isikhathi nxa uhulumende ezimisele ukunikeza abantu abalungelo abo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemithetho nyakenye luveze ukuba kule mithetho efika amakhulu amane 400 emelele ukuguqulwa ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso welizwe esalotshwa ngo-2013. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umeli weGlenview South edalele ephalamende unkosikazi Vimbayi Tswangirai Java oyindodakazi kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai ulalisiwe esibhedlela ngemva kokulimala kakubi engozini yemota izolo ebusuku eKwekwe. Ababili abakade behamba lo nkosikazi Tswangirai Java njalo bengamalunga ebandla le-MDC njengaye ababalisa umnumzana Paul Rukanda lomnumzana Tafata Munzwa bahle bafela kulingozi. Isikhulumeli se-MDC umnumzana Jacob Mafume utshela iStudio 7 ukuthi lanxa unkosikazi Vimbayi Tswangirai Java esesimeni esibi balethemba lokuthi uzasila. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthe udanile kakhulu ngokubhubha kukamnumzana Rukanda lomunzwa. Uphinde wabonga udokotela labongi beKwekwe General Hospital ngokwelapha unkosikazi Tswangirai. Umongameli Emerson Mnangagwa laye wethule umbiko ekhalela imuli zalabo abatshonileyo njalo efisela unkosikazi Tswangirai Java ukusila ngokuphuthuma.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umutsho othi uza kubona okwabonwa ingidi ubuzwa kuzakhamizi zedolobho lakoBulawayo kulezi nsuku zona ezithi ngapha zithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamanzi zibuye njalo zibhekane lokuvalelwa amagetsi nsuku zonke. Amanye amalokitshi agoqela elesizinda aselamalanga amathathu engelamanzi. Umanisipala wakoBulawayo uqale ukuvalela izakhamizi amanzi okwamalanga amathathu elandelana ngeviki kumaviki edluleyo njengendlela yokuwalondoloza ngoba isesilela emadamu aleli dolobho. wamanye amalokitshi amanzi ahambe namhla njalo azaze yaphenduke ngolwesine kumbe ngolwesihlanu. Iningi lithi lokho kumfaka engozini yokuhlaselwa imikhuhlane ehambelana lengcekeza efana lesihudo se-cholera. Wodwa amansipala yena uthi akulalutho angalwenza ngoba amadamu asesitsha. Sixoxela sakhamuzi sesizinda umnumzana Raymond Phiri.
Adubona manje loluso lukhathazile sibili abantu sebethwele nzima kubonakayo wonke jikelele sibili sekule lokuzini libasivalela manzi for 3 days every week and abantu sebethwele nzima lapho abathatha khona amanzi kukhashana nezikotshoko amabhozi la amaningi angikhona afile sabaningi basebenzisa esikolweni izikolo zangikhona ezinye zikhatshana and kuyabe kulabantu abaningi manxa kuyikuthi avukanga kuseni ncwe ngama-4 o'clock hayi yathola mzima sibili yahlala ungagezanga vese singanisi siyizibhonda lapha ekhaya thina.
Ligcine nini ukuba lawo amanzi?
Sigcine ngesande amanzi ngesande sobathi khona engxenye abuya kusasa ngo-Wednesday ntambama.
Utsho ukuthi ngesonto ngomvulo izolo namhla ngolwesibili kalilawo amanzi aphuma empompini?
Yona even itonti lamanzi tho awula lutho sibili even itonti ikuthi uvalwe vele ukuthi kuthi ngivuke kungela lutho yona cha awungazi ukuthi umuntu utakula amanzi hayi hayi angazizabe ukuthi athengaphi. At this borrowing, the analysis is catching as an alleged, but you want to see if I'm up a man's uncle. In which I see them come out and you took an abandoned a fag and beers and buzzing, which you pay in the one up of the day. 2 days, days, we shall only a man, Chunu Dine, the Kunangali, which to do the Amazo in the Jan, who pay, who pay.
Ezambu, the Lapalins and Janipo.
Ezambuzi lapha ukungizima sibili ha akukhulumeki sibili ngoba ngakhangela lapha kulokungamaganga lokukusicileni lapha yasica abantu sebeguthile kona ngale emaganga sokusemakhaya sibili hawu sokungcolile egangeni lapha vele abantu becutha kona ngale emagangeni kona ngale sozinceda ngoba into leyo ngeke wayivikela phela xa isibuyile phela.
Akusoze kube le mikhuhlane yini efana labo cholera ehamba le ngcekeza?
Hayi soze yafike yaba le mikhuhlane. It's obvious cholera izaba khona ngoba lokhu akujayelekanga ngoba ingcekeza isikhona lapha egangeni lempukane sizigcwele yonke indawo liva lisayafileyo leliyani esilijayelele nalelana ba.
Lowo ngumnumzana Raymond Phiri isakhamuzi sesizinda koBulawayo. Udubo lokucitshwa kwamagetsi oluhlasele ilizwe lonke lalo liyaqhubeka. Atshona engekho amagetsi endaweni eziningi zelizwe ezigoqela ezikoBulawayo njalo azaze ephenduke ebusuku. Inhlanganiso emela izakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association ithi iningi lithwele nzima ngodaba lwamagetsi lolo. Ngokunjalo ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa. Untungameli inkomo Studio 7 uxhome isiphathamandla sale inhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi.
Okuba kuhle ukuthi engxenye uhulumende avulele ezinye inhlanganiso zisondele esingathi nabayekela imonopoli ngoba sibona ngathi iVESA isinanzele ukuthi ivele iyeyodwa yanika lawo mandla. Engxenye avulele ezinye ingatsha ezingafisa ukuthi lawo zingene zinika abantu amagesi kuzenza ukuthi lolu kudaba lokusupha amagesi ube ngcono ngoba okathi esikhuluma kanje kananzela ukuthi iVESA vele iyisandla ngoba iparastatali yona kahulumende izinto eziningi abazidinga ngoba abazifunayo bazidinga imali abona bayidinga kuyo uhulumende yona lo uhulumende ongela mali yakhona. So ke sibona ngathi into ezasikhathaza sibili ngoba nxa uhulumende evele engela mali ejombe ngendlela ajombe ngayo lezivesa okufana nalo izaba lohlupho olufana nayo and futhi sinanzelizananzela iVESA uhulumende uyasebenzisa amagesi amaningi ethethile ukubhadala kwi-inkhampani usitho ukuthi sizaqhubeka sibehlobo olufanayo. So but engavula amagesi ukuthi hhayi wonke umuntu ongakwazi ukuthi enelise ukuthi aletha amagesi kangene la elizweni anika amagesi abantu bakhethe ukuthi engifuna ukuthi hhayi ngithenga amagesi ukuba ungeza uhlupho lube nganena.
Zikhona kodwa inhlanganiso ezaphiwa amalayisensi okuqhuba inhlelo zesola kodwa okwaphumayo lapho yikho okungani kuyahlupha kakubonakali kuhle.
Ye uhlupho lenhlalo lapho isola isola phela ungayinanzelela ile hlupho lokuthi bathi bona abajoya abazingcitshi idinga imali eningi ukuzwenelisa ukuthi isola le ukwanisa ukuthi uyiqawenelise ukuthola imithini yakho alinjongo ezifuneka ukuthi iye khona isebenze kuhle. So sibona ngathi ingxenye leyo long term project, but uhulumeni siyakhole ngavulela zenhlanzi ezimileyo ezinye ingxenye ezingaphandle kwelizwe leZimbabwe ukuthi zibuye lazo zizodingisa amagesi avela abantu bathenge kiso. Ungasihambela lula kulokukhangela kuphela bona abesola abanikwayo, futhi ungakhala kwanikwa abantu amanye amakhampani vele ale mali awa engathi ayiqedakali kahle abadonsa nzima.
Izithini izakhamizi zakoBulawayo ngalolu daba?
Kweli izakhamizi zakoBulawayo zona vele ziyakukhola ukuthi uhlupho lwamagesi esihlalo kade sikungenxa yemonopoli esilayo, kodwa lazo ziyakukhola ukuthi kungaba le ndlela yokuthi kuvulelwe amanye amakhampani asondele amagesi, abantu bavunyelwe ukuthi hayi wena ufuna ukukhetha ngale khetha lwana ukhethe lwana, ungasincedisa ngoba khathesi abantu babanjwe ngentamo akulo lapho ongaya khona. Sonke sabantu bezesa, nxa isehluleka ifa labantu, nxa ungathi zozingcono ihamba labantu ngezinye indlela izesa yesi-dictated pace khonokhwana yikho kubi ebantwini.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association.
Yebo yebo yebo, mthakazi omuhle, igama lami nguMike Wobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe B Connection ngo-8 entambama. Namhla sikhangela udaba lokusetshenziswa kwenkundla zokuxhumana lokuzilibazisa as a social media ekuhanjisweni kwemibiko. Inkundla lezi zilakho ukusiza intathela izindaba ekusabalisweni kwendaba eziphathelane lalokho okwenzakala elizweni na. Lina lisebenzisa ngayiphi indlela lezi nkundla zokuxhumana lokuzilibazisa? Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezelo kuWhatsApp kunomlayezo ethi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu LFVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Donald Trump waseMelika uthi sizafika isikhathi sokuthi bakhulumisane kuhle labeChina ukuze kuphunywe lesivumelwano sokuthengiselana esamukelwa ngamazwe omabili. Lokho kutshe embikweni weTwitter wethule namhlanje ngemva kokungasebenzi kuhle komkambo wemali eNew York izolo, okuveza ukuthi impi yemithelo yempahla yamazwe omabili lapho ingena elizweni lokhu iqhubekela phambili okuzagcina kuphazamisa amabhizimusi. Amapolisa kwele Somalia abike ngemva yabantu abane namhlanje ekuseni ekudubukeni webhomba ebelithiwe emoteni ebichayelwa ngelinye lamalunga eqembu lamalwecatsha awe Al-Shabaab esigodlweni salelo lizwe iMogadishu. Lokho kwenzakale ngesikhathi kusabelwa ukudla kulabo abakuhlelo lokuzila olwe Ramadan. Iningi likhala ngokuthi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngoba umnotho welizwe ulokhu usiwa, njalo ukuswelakala kwamafutha epetulo lamagetsi sokubangele ukuthi kube kubi ngamandla. Abachayeli bezimoto abathi sebetshona befolele amafutha epetulo emagalajini okuphazamisa imisebenzi kanye lamabhizinisi abo. Lokhu kwenzakala intengo yempahla ikhuphuka mahlayana, njalo le misebenzi iswelakala. Isiphathamandla sebandla lezaphu, uDokotela Strike Mkandla uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe.
Ama-investors ayakubona ukuthi ilizwe kaliphathekanga. Yikho-ke akula confidence, nasithi thina kabathembi ukuthi uhulumende le uzaphatha izinto ngendlela eqondileyo. Thina ngapha-ke esikoBulawayo la kuyazikhanyela ngoba ama-industry asisiba ngamasonto akula lutho olutshengisela ukuthi kulo lutho oluya phambili, njalo abantu abahlala kulumango kabakhanye ukuthi bona bazazuzana ekuguquleni lokho okukhulunywa ngakho. Kusiya ngokuya ngabe kuvele kuqale kwahle kwalunga izinto ezinjenge-devolution masinyane abantu bangene kukhanye ukuthi ukuthula sekufikile lapha emathebelezeni. Ama-companies konke kungabe kuyavulwa la, akukhanyi ukuthi kunomehluko oya ngapha. Angisho ukuthi ilizwe lonke abantu bayakhala njengoba sikhuluma nje ukuthi akula fuel. I-fuel kayikho ilizwe lonke. Njalo ubusela ngabe kuyaphela. Akula nto etshengisela ukuthi ubusela sebuphelile. Nxa ilizwe lisehluleka ukuphatha umnotho walo elilawo, asisakhulumi ngokuthi okuzayo kuzaba njani, ngoba kuvele akuqalisi ngendlela. Utshengiseli ukuthi umehluko ukhona phakathi kwalohulumende okhona uhulumende kwamgali etshintshiweyo ngo-2017.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, njalo eyisiphathamandla seZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Ambrose Sibindi, usichazisela ukuthi uhlupho lolu luphatha njani abahlali bakoBulawayo.
Weli kusegcekeni ukuthi ilizwele xasikhuma umnotho welizwe vele kathesi umnotho welizwe usufike. Njengoba ukhuluma ngamagesi, ngiyananzela mina ukuthi lapho engihlala khona ahambe ekuseni aze aphenduka ebusuku ngama-9 isikhathi sonke abengekho, and abantu bakhrasheke kakhulu ngoba bakhona kade befuna ukubuyela amabhora nalawa aphetsheya. Sinanzela ukuthi abantu babale interest kodwa abantu beyehlile ngabengela amagesi. So kuyatshengisa ukuthi ungaze vele ubone ilizwe lingela amafutha epetrol, kuyakutshengisa ukuthi vele umnotho welizwe usufile. Ungabona ilizwe selilahlelwa ngamagesi futhi okufana nayo sokuba le shedding esabekayo, kuthi yizibona sezegcwenta ilizwe lifile, ngoba lezo zinto zombili yizo ezidrayivayo ukuthi i-economy ivuke iye phambili, kusetshenzwe kube le production. Kodwa nxa usubona izimota okufanele zithwale impahla zokuthi ziyengene ama-factory kusetshenzwe, lezo mota sezithwena zisendendeni yamalayini amafuel kule ngozi, uye bona ama-factory amanye sezehluleka ukusebenza ngenxa yokuthi akula magesi. Vele kuyadingakuthi ilizwe lahlela production. So we see qiniso lesegcekeni ngoba esibona lesegcekeni sokuthi izo lifile akusela into ekhona kathesi kwezomnotho welizwe.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana George Mkhwananzi ngalolu daba.
Lokhu kukhomba ukuthi umbuso wezano ekhokhelwa umnangagwa uhlulekile ukuthi uthole izihluthulelo zokuvula amathuba okuthuthuka kwelizwe lokuthi likwazi ukuzimela ngenyawo zalo libuyele futhi esimeni sakudala lapho belikwazi khona ukukhiqiza zonke izinto ebesenza abantu baseZimbabwe basuthe futhi bangabe iziceli bangahambi bephethe izingcebetho zokuthi futhi kubonisa ukuthi amathemba nezithembiso zonke bezikhona ngesikhathi kuphuma umgabe kungena umnangagwa ukuthi isimo sizoya sibe ngcono asephihlikile, ngoba umnangagwa ehlulekile ukuthi aphe ithemba kulabo abantu abangabatshali bezimali ezweni laseZimbabwe ukuthi bafake imali umnotho ukhule, abantu bathole imisebenzi, izinto zonke ezazidilikile ngesikhathi kubusa umgabe zikwazi ukuthi zihlume. Okukhona manje ukuthi amanxiwa atshiwa ngumgabe aya elokhu ekhithika ilitshe linye ngalinye, uthungo lunye ngalunye, umduli ulokhu usiya uwohloka. Yikho-ke kuzodingeka ukuthi abantu bezanu bachiye umbuso, ngoba lento angeke ilunge ngaphansi kwabo. Bavumele abanye abantu baseZimbabwe abazizwa laseZimbabwe ukuthi baphathe ukuze ilizwe libuye futhi lime ngezinyawo zalo.
Umongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezele ngoba ulenhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe, njalo kuzathatha isikhatshana. Abenhlanganiso yeMathebeleland Development Initiative bakhuthaza abalimi labenhlangothi ezehlukeneyo ezikumsebenzi wezokulima ukuthi bazame ukuqoqa inhlelo zokuthuthukisa lomsebenzi emhlubulweni weMandebeleni ukuze bathuthukise lezi zigaba ezisalele emuva. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ejonge ukuletha intuthuko emhlubulweni weMandebeleni eMathebeleland Development Initiative bahlanganise abalimi bakulumhlubulo labenhlanganiso ezehlukeneyo ezikumsebenzi kwezokulima ukuze baphume lamacebo okuthuthukisa umsebenzi wokulima kulumkhono. Isiphathamandla seMathebeleland Development Initiative Agricultural Association, uNkosikazi Sifiso Akwetorokwa, ukuthaza abesifazana ukuthi beqoqane babe ngamaqembu okungabanceda ukuthi banelise ukuthola imali zokusebenzisa.
Singuse ama farmers ukuthi sihlangane ubonisane ukuthi kuyini singakwenza esigabeni sethu. Mina njengo chair lady ngizabe ngikhuthaza omama ukuthi siqoqane siformen ama organization bama associations lapho singancedana khona ngendaba zezimali ukuthi siqalise ama farming projects.
Umnumzana Wallace Banda ongumlimisi esebenzela ikampani yenhlanyelo yeSitco uthi laloba indawo yemaNdebeleni zibikwa zingatholi izulu eliningi, zikhona kodwa ezinye indawo ezilomhlabathi omuhle okokuthi zilakho ukuba lesivuno esihle.
ImaNdebele siyazi ingu region 4 lo 5, kodwa nxa ngikhangela umumo womkhathi kumbe izindawo esengizihambile ngiyananzelela ukuthi kulezindawo ezijiyeneyo ezijengisa ukuthola izulu elijiyeneyo. Ngalokho izindawo ezinjalo zilalo ithuba lokuthi khona zisinike isivuno sisebenzise izinhlanyelo lezi esilezivuno esiphezulu esingathi ngama high yielding varieties. Izindawo engizibalisayo ngibalisa izindawo ezinjengabolosulu eBinga, onyama yendlovu ezigqagqele kulawayo ezikumgqoza district eGwanda, indawo eziduzane labo Mberengwa oDwala.
Unkosazana Yuna Dlodlo ovela kwinkampani yeTotal Farm Solutions abaletha indlela zalamhla zokulima ama-greenhouse uthi abalimi bakhuthazwa ukusebenzisa lezi ndlela.
Ama-greenhouse alungeleni especially for iMatabeleland rich. Selele ukuthi khona abantu beMatabeleland ba-importate amatamatisi from Harare bewabisa ngapha. So ungafaka i-greenhouse, you are guaranteed of ama-yields aphezulu. Nxa sikhangela i-greenhouse asithi encane yethu esiyenza i-120 square meters, uyabukhangelele ukuthi khona ungabathola isivuno esingaba yi 8 tons to 10 tons for cropping season day 1. Kusisho ukuthi khona asingaba lama-farmers amaningi lama-greenhouse lapha eMatabeleland asisakhangelelanga ukuthi khona sibe sesiyathatha amatamatisi kwezinye indawo.
Unkosikazi Loveness Gatsheni, umlimi wesigodini, wamukele ngenjabulo indlela ezintsha zokulima azizwe emhlanganweni lo ezinjenge greenhouse.
Ngithokozele namhla ukuthi kube lapha. I was inspired ngezinye izinto lami ngizizule, especially into ye greenhouse le. Inhlabi lesibili ngoba lami ngile space ngkhaya sibili ebemvele ngifuna ukusiconverter into ye greenhouse. Emathubeni abomama lapha ngibone ngani kusilela kuma finances. Siyazama sibili kwesinye isikhathi ukungena kwamanye ama support groups, but I don't think is colors zethu zezwakala sibili.
Umnumzana Nkosana Sanboy Mpofu, umgcini sikhwama weMatabeleland Development Initiative, uthi bakuthakazelele kakhulu ukuthi abalimi bahlangane laba yibo ababalethela ulwazi, njalo bayafisa ukuthi baqhubeke besenza lokhu kuthuthukiswe umkhono weMatabeleland.
So ngiyajabula kakhulu ngaleli thuba esilithole namhlanje elokuthi abalimi bahlangane lama service providers ezithwe labanye abantu ababuya lolwazi lwefarming, for example the new technology from Total Farm Solutions.
Ibhanga le-Agribank lalo lethule uhlelo lwalo olokubolekisa abalimi imali ngomthelo we-interest ophansi. Abekampani ye-Cold Storage Commission labo bebekhona ngolwabo uhlelo oluzaphathisa abalimi abafuya inkomo. Ezinye inhlanganiso lamakampani ebezisemhlanganweni lo zigoqela ongwebu, Total Farm Solutions, labalimi abazimele bodwa. Abalimi bakhulume izikhalazo zabo ezigoqela izibambiso ezidingakalayo kwesinye isikhathi ezenza kugcine kusiba nzima ukuthi baphatheke kulezi nhlelo. Abalimi abaningi baveze ukudana ngokulethwa kwezilimo eziningi ezivela phandle kwesigaba loba nje bona besenelisa ukuzilimela esigabeni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile, singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthetho salulongwa oyemopha okhangelelwe ukuthatha isikhundla sephosa wamukelwe ngembono ehlukeneyo ngamalunga edale lephalamente. Iningi lithi liphakathi kwelitshe lembokodo ngenxa yokuswelakala kwamagetsi, amafutha ezimota kanye lamanzi. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.